nikeze ngiyedwa but bengilabanye abade bengixhasile but i-voce ngime ngiyidingime ngiyidingileyo. Okungenzeka ukuthi ngenze njalo yikuthi kugogo uMaphiri, ugogo ovele usezigulula nenyawo asavumi, so umntanakho yinkazana ube nguye kade emgcina ube sejele, njalo usephumile ne-bail kodwa kuyakhombisa ukuthi bazabuyela e-court ngomhlaka 28 ku-trial. And njengoba sonke sibona ukuthi sikhuluma kunje nje bonke asebehambe ku-trial bagotshele ukuthi bangene emajele. So ngithe ngisiyabavakatshela ukuthi angise ngisiyabaxoxisa batholwa ukuthi ulo mntanakho ngumfana osekhulile sibili, kodwa ubele wheelchair ngiyabona isilabo 20 years velela ube ngasaphumele endlini ngoba ebengasasebenzi i-wheelchair khona. So ngihamba ngamdinga i-wheelchair ukuthi anelise ukuthi aphume angene kwizulu. Njalo okungithintileyo ukuthi ngitshelwe ukuthi nguye ukhothi wabontanga esizinda lethabalala ebafundisa ibhora lengugu. So ngabona ukuthi kuqakathekile ukuthi simnike izinyawo zakhe anelise ukuthi ayefika kubontanga abafundise ukudlala ingugu.
Ubehamba ngani isikhathi sonke lesi?
Ubetshone hlezi nje endlini. Vele ngizothola usenezinyanga vele hlezi endlini ngoba uvele kakwanisa ukuhamba. Amathaya bengasekho, amabreki bekungasela, ivele lingasahamba kuze sehamba ngensimbi lapha kumele afake khona izandla zakhe kuze waqhamuka sobe hambe ihlatshwa. Kusuthi bamkhangile ezandleni lapha kulamanxeba, so yikho kwamenza agcine angasayisebenzisi. So ngakubona ukuthi ontanga besebekhalakhala ukuthi ngoba kade sebekwenza ukuthi bebemthwala bamdingela isitulo bamhlalise ku-ground. Kukanti-ke uma elenqola yakhe ebesanelisa ukuthi abhode akhangele ukuthi badlala njani njalo abaqondisa. So ngakubona ukuthi uvele yena inhliziyo yakhe yonke isenguqwini. So ngakubona ukuthi singamnika ithuba lokuthi anelise ukuzihambela yedwa kuzaba lula kunokuthi ahlale ngohlaba umkhosi ukuthi kuyandizenithwala kuyandizenithwala.
Kuyaxoxisana labanye ababevele bebotshiwe.
Njengebandla ye-MDC kodwa sonke siyazi ukuthi ngesikhathi amapholisa esenza udlwangudlwangu kuZulu, iningi labalandeli bethu labotshwa bebotshwa besethesa imilando engekho. So engikwenzileyo njengomgcini sihlalo we-chair webandla lethu ngokuqakathekile ukuthi siyefika emzini yalabo asebephumile ngamabheli nalabo abalokhu bephakathi ezitokisini ukuthi sibone bedandikele ukuhamba njani. Njalo esikutholileyo ukuthi iningi lalabo abahotshwayo yibo ababeyibo ababegcina imuliso lezo, ngoba sihambile futhi emulini yakombewe lapho sithole khona omunye ugogo naye wachaya istroke. Umntana kwenkazana usesitokisini uthiwe kuwumntana kungumfana okuncane okungezwa kuhle lomunye oyinkazana. So sikhuluma kunje nje bengasanelisi ukuthi baye esikolo ngoba bebethemba ukuthi umama wabo uzazange wadingeka izimali ukuthi bahambe esikolo. So kumele sidinga amacebo ukuthi laba bantu sizabancedisa njani, njalo nxa kuwukuthi uZulu la uyanelisa angene ancedisa ngoba iy'hlobo zami lini ezivele seziguqile ngoba sonke siyakwazi ukuthi idolobho lesi zinda lethabalala okulidolobho lapha kwakubuye khona izihlobo zethu ezazivela kubozambia umalawi umozambiki ababa yibo abalungisa iziporo zesitimela. So iningi labo omkabo amadoda abo iningi labo abafa. So ngabo gogo nje asebezihlalele nabazukulu nabantu babo njengalawo gogo uMaphiri wafika kuleli lizwe ngo-1952 eyintombi namhlanje lokhu ekhona khonapho. So sizama ukuthi sidinge izindlela ukuthi umonakalo lo wokudobha abantu abangenamacala wenzani ezindlini lapho, kwenzela ukuthi sizame ukuthi sithole indlela yokuthi sikukhonjise.
Sesikhangela njalo iy'nkokheli zebandla lakho lazeza-ke zabotshwa, ungathi umumo sinjani kathesi?
Akulabo ngcono ukuthi izulu ukhansela wethu uDanford Maduku ubekhona sisemkhakhasweni wokuthi sikhumbule ubaba uThankirayi lithe lithona sezothiwa usebotshiwe. So sesimelele ukuthi sizwe ukuthi kusasa baza kuthini ekhothi